Blessing Zulu.
So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMabasa 2021 ngoKipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe njalo uncoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile emgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakubandla leZANU PF bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamkanje sikhule abantwana beZimbabwe sebelakuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 35,806 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,552 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 37,699 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamajumi amathathu lanhlanu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi la namhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukungiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe Womhlabathi owaphiwa abansundu, uMnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze luviselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kaMnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olweNational Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mbona ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalaba abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcine kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu oyenze kuhle esikolo longazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akula fees ebhadalwayo. Ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiwe elizwe. I-partisan National Youth Service ezani sebe-introducer futhi bonabana ama-green bombers okuthiwa ngama-bordergazi abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavotele bathusele abazali ukuvotela iZANU-PF. Lokho sithi hhayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi. Uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo uhlelo lukhona bekho, kodwa kwelakithi kweleZimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lwe-National Service ukuthi iZANU-PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizindlova, ukuba yizikliwi, betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukuthi sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZANU-PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZANU-PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi, kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko, ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
UMnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Unumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena Zwakele kungazange kuyiwe empini, ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uZibuse. Kodwa ke sisithe sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uzubuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho akula nto namhlanje singayikhangela sithi siya kholisa yona kambe yonke into ifahlakele singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo singakholisani kambe elizweni eselingasela mali ilizwe elingasela kudla ilizwe elingasela msebenzi zonke izinto seziphelile zibhidlakile
umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu
izimbabwe kayiseyilo lizwe lelani esalilwelayo sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelani nozibuse kodwa singakhululekanga sidinga inkululeko inkululeko izokuza kusasa kungcono sisebenze bantu bezimbabwe ukuze inkululeko ize ngoba kathesi sithunjiwe sithunjiwe ngabembi begolide sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa
abakubandla lezaphu abasuka kumanyano kwebandla lezanupf lelezipf zaphu bathi ngabalunanzi usuku lukazibuse umnumzana patrick ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakwele zimbabwe uthi bayahlupheka abantu phansi kukarhulumente kamongameli emerson mnangagwa
njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile abantu abasebenzi abantu bayadubeka akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifuna abantu beze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono sebengathi beze bekhala abantu bezimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso so thina njengeqembu lezapho silokudana okukhulu ngaleli langa silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selize neze lachithekela amanga nje so lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze
uNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule
sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo bazikhulule kuhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama njengoba bazikhulula kuhulumende wencindezelo wabelungu abantu abathatha amandla ngoba ngawabo
umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka empumalanga
ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani Zimbabwe is a unitary state yiko kukhona kusisekelo sombuso kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe liqunywa njani ilizwe leli njengoba vele ilizwe leli yilizwe elilodwa elilemihlobo etshiyeneyo yabantu alisoze liqunywe ngabantu abazikhulumela nje iinkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi impi yakhona lobani bazayenza lobani impi yakhona kubanga ulwelwane
lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla lezanu p f othi kunenge osokwenziwe libandla lezanu p f kusukelelwa ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980
umuntu wayengavunyelwa abe lamapulazi amakhulu anyalaze aso sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals umuntu omnyama wayengavunyelwa kamnandi sikhululekile abantwana bezimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesikuthatha futhi kokuvota into engcamba bengavunyelwa ukuthi bavote so asikukhaleni ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi thina abantwana bezimbabwe
umnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomo wethu uyantengantenga imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuze la namhla ongazaka asebenze umhlabathi kasilawo sezandleni zezano sibuswa izano lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlangane kumhlubulo wamathabeleland ngegugura hundi kuzobela namuhla indaba yakho iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna boba bamkhulu labo bababethu abafa igukura wonda lokho bayankangcwajo akulazibuse esingamjabulela kumbe singabiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya
lo Dube laye uthi akusuze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegukura wonda
awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathintwanga igukura wonda ungakhomba nje ukuthi lapha badlwe nguli umama wakhona lapha badlwe nguli intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabo nje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wegukura wonda kwabula khona abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokola abantu abedlula izigidi ezilikhulu lamathumi amane 140 million asuhlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19 sithi sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle olesenters for disease control kuzwekazi le-Africa luthi kula bantu abefika phose izigidi ezinye lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala phelo mkhuhlane we-COVID-19 abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela se-Charlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo oyethusayo. Iziphathamandla zikahulumende zithi akuna muntu olimele ngesikhathi kuvutha amalangabi esibhedlela lesi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lonkosazana sikhathele nyathi lapho sikhuluma khona ngabantu abangendanga.
Nxa su-independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisitshelwa ngokuthi la ngale ngikhaya umama layo uthe osisi bathe ye into ezinje sezithe wena vele uyabusukhangela okwakho ukuthi ukusolva njani wena ani into esuke ibisihlupha laphaya omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakhe ilife iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe engasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokukhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane khona phana sutshela ukuthi namhlanje the ayiuye echurchi siye endaweni enje kumbe sokuthiwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima ebantwini abangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubomama kakhulu angazobaba but obaba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa azaguge iba nzima but omama hhayi kuba bakujwayele futhi bakugwanisa and uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hhayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umende umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphi esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike obo 30 something to 40 uwedwa kube sokuthiwa uyathathwa from 40 years kusiyale I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabe usukhulile usule ngqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebebakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyokuba umakoti ongugogo kuyabe kungasayenzi labana abantu labo sebezayihluleka lokutshayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sebemangala mhlawumbe kusongake kuyabadisturb engqondweni ukuthi kanti manje lokhu umdala la eseceleni lapha sokumba engathi bejwayele ukuxoga nami besidlala bengitshatsha sebezayesaba phela sokulokhulu la eceleni ngiyayibona nje ngichuthi nje life yakho niya bisiza sizaqalisa ukutshintsha iba nzima ngoba usumdala. Ngiyabonga abalaleli.
Hayi uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje besilo sikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayingcedi kwezamasiko esintu. Asidibaneni singabaphindileyo ngeviki ezayo.
Ngena masiko wena owangusenziwe wandenziwe manje ngena masiko wena owangusenziwe
sokho isikhathi sokholo lwesiKristu silontu kabe nikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Silokhu sisaphuma kupasika, ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka-46 nisehla phansi. Wathi kibo, kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Linake liwe ngabafakazi balezi zinto. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile, yebo. Kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinanzela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lathi yikuba ngabafakazi bevangeli. Isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo. UNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo. Ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu. Okokuqala sinanzelela ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka. Into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyithumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na? Ukuphenduka kuqakathekile. Siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi kuphenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze. So ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe. Njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus, siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabo ngotax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho. Umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza. Yilo uPaul umuntu yabe sephendukile lolo. Khathesi siyabona ntane ngomuntu esithi mphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senesu ayivele elasho. Amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza, achiye isono akade ephila kiso, kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani. Yiko okokuqala ukuphenduka. Okwesibili ukuthi kumele thina nxa silifakaza leli vangeli kukhanye ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu. Abantu abaningi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhani ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi, kuphakanyiswa ibizo likamprofethi kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu. Ngoba uyakhuluma uPaul kwabaseFilippians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu. Njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu. Kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usethumayela ibandla lakhe kumbe usethumayela ibizo likamfundisi. Lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu. Okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambanweni yikuthethelelwa kwezono zabantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo.
Akuyiphethe mfundisi.
asithandazene baba ngegama lika Jesu sesithandaza uba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba abalemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Bekulohlelo fuselela umoya sinomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathini lokusasa mfowethu. Sike sizwe ezabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo ahliphunye olwela ilungelo likaZulu kanye lwaMaya Masikati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF sizaqala ngokuzokuthi uAshley uzatheni ngokuqhakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo ephunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lolu suku olusikhumbuza ama sacrifices ayenzwa ngabantu and lolu suku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoba.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa kanti singakhangela ama courts kugcwele ama political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa ihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama citizens. Siyabona ama cases abo makombolela ruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngamayouth ukuthi kube le bank yabo. Ngoba amayouth afuna into ezibambekayo abazitholayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwazi ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singabuthi ngama misplaced priorities.
Hayi siyabonga funye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba asizweni ukuthi uAdmaya Masikati uthini ngalolu daba. Adumaya tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Yoki hayi ngiyabonga ngiyathanda ukuthi iBBD2 iZimbabwe usuku loluqhakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe and kwabasakhulayo mbona abantu uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi uyasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo loba nje iground dankhona labe lingekho lebhubhadi siyanazelela ukuthi bakhona nje abakusakhulayo abakhona nabo nafana kwezombangazo ngabantu ukuthi bekhulumele okulalokho. Sikhona pho nje sananzelela futhi ukuthi kuvula amathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu sananzelela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolu.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa ukubona njani lokho?
Ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke alendlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluphi uhlukumbe ngawokho umbono. Singakhangela kithi kakhulu ndaba ukananzelela ukuthi vele kwezomuntu angazi thina sinakuhlele sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona imibhixo esingakutshelwa kumbeke kusenzakala izinto kwezinye indawo thina sile singazazi kumbe izinto yayenzakala kudala seziphindi kwakathesi ukuthi mina njengontanga ufike ungene kumbe ungene umuntu oniyelelana kuyabalua. So ngibona ngathi abantu abaningi sobese uhulumende but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukuphinde yithi. So nxa uhulumende eyithi thinento kumele sizuke izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni sasukukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ngokuthi singene engenini zomuntu angazi ufake lathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithetho ezabe isiseza thina njengabontanga abontanga ngiyifaka kasesa kaningonzanabaigenezomuntu angazi ukuthi akusibhadali malitho.
Hayi Zulukandaba sithanda ukubonga uAdmaya Masikati kanye loAshley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Gobe. Happy happy Independence Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe eLA Islanders FC elakobulawa 2-0 kunkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngu Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.